ndaba ku VOA Ndebele. Livuka njani mthwazo omuhle, salamukela kumsazo we Studio 7 namhlanje lesithathu mhla zilithumilane kuNcwabakazi 2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MDC lithi kalibuyeli emuva ngokuthengisela emgwaqweni loba nje kulabasekela ibandla le-ZANU-PF abathi akumelanga kwenzakale khonoko.
Njengenhlanganiso ye-MDC sizimisele ngokuthengisela kwethu. Sizaqhubekela phambili ngamalungiselelo. Ngolwesihlanu sizabe sithengisela eHarare.
Abakubandla le-ZANU-PF bathi ibandla le-MDC lichitha isikhathi ngalokhu. Kuthoniswa abantu bokuza ababotshwe eGoli kule South Africa ngeviki ephelileyo.
Thina singabantu bala eMzansi, mina nabantu bakithi asijabulanga ngalo hlobo ugovernment uhulumeni wa-approach this situation ngakhona.
Lingakhuthwa ngezemiculo lokunye okufanayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Ibandla le-MDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi amalungiselelo okutshengisela emgwaqweni asekuzinga eliphezulu. Isikhulumeli sebandla leli umnumzana Daniel Molokele uthi bakhangelele ukuthi abantu abaningi bazangena emgwaqweni eHarare bekhonona ngesimo esibi somnotho. UMolokele uthi inkokheli yebandla leli izabe ikhona ekutshengiseleni lokhu loba ibandla le-ZANU-PF kanye labanye abaphathintambo bakahulumende besithi kumele kumiswe lokhu. UMolokele uthi kunengi sibili abazakwenza ngalelo langa njalo kuzavikelwa abantu.
Njengenhlanganiso ye-MDC sizimisele ngokuthengisela kwethu. Sizaqhubekela phambili ngamalungiselelo. Ngolwesihlanu sizabe sithengisela eHarare. Asibuyeli emuva, siqhubekela phambili. Sizaqala ngokuthengisela eHarare ngolwesihlanu, kodwa kulezinye inhlelo ezizalandela ezokuthengisela kwami kwezinye izigaba zeZimbabwe kumbe amanye amadolobha esizwe, kodwa ngolwesihlanu iHarare kuphela.
Inkokheli yebandla le-MDC izabe ikhona yini yonke?
Inkokheli zonke zenhlanganiso yethu ibandla le-MDC ziyobe zikhona, akuleyabe sele. Zonke inkokheli from national to provincial to district to what level, branch level, ziyabe zikhona. Siyabe sitshengisela simanyene sindawonye.
Amalunga ebandla le-MDC azavimba njani ukuthi kungabi lodlakela kulokhu elabe likwenza?
Sizame ngendlela zonke ukuthi kungabi lodlakela umbudlame. Mhla sitshengisela ngolwesihlanu, silama marshals esiwatrenileyo azabe ncedisa ukuthini kube lokuthula. Sikhuthaza njalo bonke abantu ababe bematsha ukuthini basebenzise ama-cellphone abo ukuthatha ama-video mba ama-photos ma bengabona umuntu ozama ukwenza udlakela. Njalo sidinga ama-special cameras esiyaphamanye ama-marshals ukuthi bathathe ama-video. So sizomake sure ukuthini akula muntu oyenza udlakela mbudlame.
Umnumzana Daniel Molokele isikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. Kodwa-ke umnumzana Dingumuzi Phuthi webandla le-ZANU-PF uthi akukhanyi ukuthi ibandla le-MDC lizamani.
Bathi batshengiselani shu. Abantu kabavume ukuthi sesadlula kuma-election. Kabavume ukuthi siyakha ilizwe kule transitional plan ekhona esiyisebenzisayo. Kabavume ukuthi umango esiphezu kwawo kawuthathi 1 year. At most ungathatha 5 years kuyabe kungathi kunganelo. Kodwa kumele uthathe a bit of some time ngoba ziningi izinto ezidinga ukulungisiswa. Athi ukutshengisela khona kuza kwenzani ngaphandle kokubhidliza intumba ne-complex, lokubhidliza izitolo zabantu, lokubophisa abantwana babanye abafazi abanjengomama engimkhangeleyo ezihambela egumeni lakhe njengoba ngisekhaya kandikithi. Abantu kabafunde ukuthi ukusebenza nzima lokumanyana lokuthandana lokuthanda ilizwe yikho okwakhayo. Konoko ukuthi sizabe silokhu sisenza lokhu nalokhu kuzasihlekisa ngamanye amazwe. Ngikhuluma kanje sobe siseRwanda. IRwanda lilizwe elafunda ukuthuthuka ngenxa yobunzima abahlangana labo ngenxa yenzondano babulalana over 1 million people in 3 months. thina sehluleka ukufunda izifundo zonke esahlangana lazo from 1980. Sinoku sicekwa ngabantu nje siba labantu abathi banganikwa ischolarship bayefunda eRhodes abuye sehumana benikwa imali bebe sebasebenzisela. Ngithi abantwana beZimbabwe kabayekele khonokho.
Kodwa ke futhi
uthi sibe le engagement lamanye amazwe. Thina sifuna ukuthi Britain, America, France, China, Germany, Russia, whoever it is, ngasikhangela ukuthi sizama ukwenzana. Afake umbono wakhe naye. Xa befuna ukuzokwenza ama-business, kababuye bezo-trade ahleli lathi sisukeni kulokhuyana okuthiwa yi-isolation ukuthi sibe lizwe liyisihlenge.
Kodwa abantu bakhala ngendlala futhi. Abantu bakhala ngendlala baba futhi. Bathi heyi akusathenga izinto. Bathi vele
impela. Indlala ikhona gives, indlala ikhona sibili. Indlala ikhona sibili abantu bakithi, mina ngiyahamba umango wakithi wonke lo. Indlala ikhona lokho kuthiwa yi-climate change. I-climate change iyadala i-drought, iyadala isomiso. Isomiso kasidalwanga ngumnangagwa, asidalwanga nguthamisa.
Emadolobheni ke, emadolobheni ke.
Uthamisa kasozathi isomiso ngesakhe ngoba sizamenzela ngcono ukuthi abuze. Umnangagwa kasozagconwe ukuthi nguye oletha isomiso. Asilweni lobuyanga. Yendlala sibambene njengamaZimbabwe
baba Bhuti abanye bakhala ngokuthi emadolobheni bathe emadolobheni akula msebenzi
kuleqinisa ukuthi kabala msebenzi ngenxa yokuthi kathesi silama industry amaningi avalayo la uyakwazi gives kobulawa kwakuthiwa kuzokubonta ukuthi ziyathunqa ye usathiwa konke ukuthi ziyathunqa kwamfana kwakuthiwa konke ziyathunqa ngenxa yemphongolelo yane yezesa kunye leminye imisebenzi eyayisenziwa ngamasekitali ngapha kubo Belmont labo Stonegrove. Kodwa ke as industrial hub iBulawayo izananzela ukuthi kwadeda lokhu ngenxa yezinto ezenzakala ngesikhathi sikazabo 1992,000. Kodwa okunye kathi vumeni ukuthi sasalela kutechnology silokhu sithembe ukuthi thina sasivele sile mitshina lamasekitari. Kathi vumeni ukuthi itechnology sitshintshile sithathene okwamanye amazwe okungasenza sisebenze nzima sivuse omelini.
Umnumzana Dingumuzi Bhuti lilunga ledale lepalamende njalo ubandla leZANU-PF sixoxela esePlumtree. Abantu bokuza ababotshwe ngeviki ephelileyo abacatshangelwa ukuthi bangena kule South Africa okungekho emthethweni bamiswa emthethwandaba. UBenedict Nhlapo usethulela lolu daba.
Laba ngabakwamanye amazwe abebetshengisela phandle komthethwandaba kamantshi eJohannesburg ngesikhathi kuthonisiswa labo ababesetheswa icala lokungena elizweni kungela mvumo. Phakathi emthethwandaba abakwamanye amazwe laba iningi labo obekungabeZimbabwe leMozambique bebebukeka bethukile kakhulu njalo behlukumezekile. Labo okutholakale ukuthi abalazo incwadi zokuba selizweni ngokusemthethweni bahle basiwa elindela lapho abazasuka khona sebephindiselwa ekhaya. Kodwa abebetshengisela phandle kwedale bebezonde beganono wabo. Lokho kube ngemva kokuba umthuthisi evumile ukuthi ababotshiweyo abanye bebelazo incwadi zokuba selizweni kodwa balokhu bevalelwe ngoba amapholisa abelokhu esazihlolisisa. Bebetshaya phansi ngentonga besithi ukubotshwa kwabantu bokuza laba bekuyinzondo nje etshengiswa nguhulumente. Umnumzana Teenage Gumbe oyebandla laseSouth Africa lezombusazwe elilwela abakwamanye amazwe ele African Civil Revolutionary Movement ACRM uthi kuyayangisa ukuthi uhulumende usevala kwehluleka kwakhe ngokubopha abakwamanye amazwe mahlayana.
Thina singabantu bala eMzansi, mina nabantu bakithi asijabulanga ngalo hlobo ugovernment uhulumeni wa-approacha this situation ngakhona. I-government igangile this time, ayenzanga into right kubantu bakithi, thina silwa ne-Africa, simele Africa yonke.
Isenzo sokubotshwa kwabakwamanye amazwe lesi kungathi sesihlobise ubudlelwano bezalwane zakwele South Africa lezakwamanye amazwe. Inhlanganiso yezifundi kwele Nigeria kubikwa isethusela ngokuthi iza kwenza okufanayo kuzalwane zakwele South Africa lamankampani azo aseNigeria. Lokhu sekwenze umphathintambo ubona ubudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe unkosikazi naLady Pando aphawule sithi ngeke kuvunyelwe abakwamanye amazwe bezotshaya amapholisa eMzansi.
Cannot behave in that way toward a police service. Ngeke wenze njalo emapholiseni. Amapholisa alomlando wokugcina umthetho. Leyo yinto okufuze ihlonitshwe yiloba ngubani oselizweni.
Who is resident in our country.
Abasemazweni laba bathi bafuna uhulumende be-Afrika bakhulumisane lomongameli Cyril Ramaphosa ngalolu cuku olwenziwa kuzalwane zakwamanye amazwe. Mele Studio 7, Johannesburg, South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Sizikhangeleke okwethulwa ngamaphephandaba atshiyeneyo lemisakazo ngokwenzakala kweZimbabwe. Iphephandaba leZim Live libika ukuthi uSada Popovich odabuka kweSerbia nguye okuthiwa nguhulumende ufuna ukuncedisa ibandla leMDC ukuthi litshengisele emgwaqweni ukwenzela ukuthi lisuse umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe embusweni. UPopovich wancedisa ukususa esikhundleni uSlobodan Milosevic njalo lokususa abanye uhulumende kulokhu kwakubizwa ngokuthi yi-Arab Spring. Kubikwa ukuthi uPopovich ube kobulawayo. Usanda kulolonga abadabuka kweZimbabwe ngokutshengisela emgwaqweni. Abanye abafundisa amacebo atshiyeneyo kwele Maldivis bafika ekhaya babotshwa besethiswa amacala ukuzama ugenqula uhulumende kaMnangagwa. Iphephandaba leHerald libika ukuthi ilizwe leZimbabwe lisebenzisa izigidi ezingamakhulu amane 400 million ngomnyaka ukuhlawula imali yabantu abahlala elizweni abelatshwa kwamanye amazwe. Yebo, manje ke soke isikhathi senu ukuthi lisitshele ukuthi likubona njani okwenzakala kuleZimbabwe, lingakhohlwa ukuthi kumele lenzeni, kumele lifitizele khonkana kwisibhono kuWhatsApp kunombolo ethi libe selidumeza umlayezelo wenu kunombolo ethi 012024650318. Ake sizwe ukuthi abanye bathini.
Sayibonani basakazi bebe Studio 7, linjani Hlobo zami? Hayi, siyalizwa Hlobo. Umsebenzi liyawenza phambili ngomsebenzi. Bantwana benhlabathi yeZimbabwe. Siyalibonga kakhulu, hayi khona mtshana. Siyezwa konke, silalele ngelanga ngelanga. Siyabe silani, indlebe zithile. Ye, hayi kuhle, mina ngingumama wenu bantwabami. Ngithe ngilibingelele, ngithi phambili ngomsebenzi. Jamisa tshethe-tshethe.
Usenhlizweni yethu, ilokho esihlangana ngakho, esikhulumisana ngakho, esigabeni sethu, seChisuma, lapho okunamajaha amabili akonkomo, awele emfuleni uZambezi. Yikho okusikhathaza kakhulu njengesigaba. Esigabeni nje siphakathi kosizi, siyabadinga laba bantu asesimtholile ngomncinyane, simthole nje lamhlanje kusekuseni. Ubhuti wakhe bengathi umfowabo akasikamtholi. Ngakho ikho okusenhlizweni yethu kade sikho kusikhathaza kakhulu ukuthi siphakathi kokudinga, siphakathi kosizi njengesigaba, siphakathi kosizi njengemuli, siphakathi kosizi njengobukhokheli, siphakathi kosizi njengabantu nje esigabeni. Ukuthi ngabe inkosi yangenela omunye lo esingakamtholiyo atholakale.
Liyavuka balaleli nabasakazi. Hayi, thina siyavuka. Ye, hayi, ilanga lona lifikile sibili ngoba ilanga liyafika, kodwa akusebenzi njengokwenzakala ngoba abalweli bembi ayisikuthi ngabasephalamende kuphela. Bonke abalweli benkululeko, balweli bizwe labaphandle abahlala emakhaya, bazi nabalweli benkululeko babeze bephiwe inhlonipho. Inhlonipho ayikhangeli laba bale mali, sekungathi kukhangelwa bale mali eningi yibo kuthwana yiba okuzizibeza ngamaqhawe. Akufuni ukube njalo.
NanguMichael, into enginanzelele usapho lweZimbabwe nokuthi asabokhe sitshayinja sihlompile. Ukubusa kwababa uMnangagwa lo asombuso omnandi. ngoba yena ebezibona ayibeyazikazibukabuzi uyasitrethena ebesibona esitrethena ebesesithi ku-right elizweni ngoba we never salute umuntu okutrethenayo as uyamhlonipha uyabusa umesaba wen nganto uyafuna ukuthi ihlonitshwe nganto uyalungisa into ezenza zibe normal ehlonipha amalungelo abantu enze ukuthi la bantu bemhloniphe.
Yebo, sanibonani, linjani basakaza bahle. Mina ngowami umbono, ngokwami ukubona ngibona ngathi uhulumeni ayikho into angayenzela abalweli benkululeko ngoba vele akabathathi nje abakabathathela ekhanda, akabathathi serious. Sekhohliwe ukuthi yibo abakhululile izwe ukuthi khona manje bezibuse nje besenza yonke into abayenzayo kungenxa yabalweli benkululeko bona abakhululile izwe. Bona sebethatha labo babebulala abantu bebayenza abalweli benkululeko kanti labo kwakuyigebengu nje ezazidingwe ukuthi zizobulala abantu, zizoqeda abantu, zizobulala umphakathi. So engikubonayo amboni kukhona into angayibayenzela yona vele hhayi. Ngabe wayebayenzela, ngabe wayenzela kudala. Kumanje nje amboni ikhona into angabayenzela yona. Bekhohlwe nje abalweli benkululeko ukuthi khona into abangayenzela uhulumeni wezanuphefu. Ngowami umbono mbona nje abantu bengabe bezikhohlisa uma ngabe kukhona into abayibhekile. Izanuphefu nje abantu bahlukane ngayo. Ayikho into ongayenzela abantu. Thina esikucelayo ukuthi khona ikakhulu ama-provinces wonke nje emathebeleleni besicela ukuthi into ezenzakala emabhoda konke kakhulu imali le iphuma emabhoda iningi kakhulu imali ephuma emabhoda kayisebenze endaweni kulaleyo bhoda khona.
Ye, siyabonga kakhulu-ke. Nxa lifisa ukuthi lisithumezele-ke imilayezelo yenu, hambani kuwhatsapp-ke lijake i-recording yenu lingarekhoda-ke khonapho selisithumezela umlayezelo wenu kuwhatsapp unombolo ethi 01 202 465 0318. Okwamanje sike sikhangele okuhambelana lakwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wakwele Cameroon uthi uzajezisa intatheli zindaba wokubiwa ukuthi zisekela amalwecatsha kulelo lizwe. Ilizwe le-Uganda lithi kumele kuvinjwe okunye okwethulwa ebulenjini bokuxhumana okungani kukhuthaza ukuganga lenzondo, kodwa bazi ngokwenzakalayo bathi uhulumende ulwisana lamabandla aphikisayo. Lonyaka kunanzwa usuku lwe-Heroes Day, abantu abaningi bekhonona ngokwenzakala elizweni njalo lokungathakazeleli okwenziwa ngabantu bakuviyo lezibra. Bathabile Masuku usethulela lolo daba.
Uzibuso weZimbabwe ubuye ngomnyaka ka-1980 ngemva kwempi yabalwa bekuviyo lebutho elezibra lelezandla. Izibra liviyo lebutho lebandla lezaphu, kuthi izandla liviyo lebutho lebandla lezaphu. Ngemva kwaleyo mpi, abalwa bekumacele womabili baphiwa imbadalo yokuba lisotsha kuleyo mpi njengendlela yokubahlonipha kanye lokuhlawula ukulahlekelwa abakwenzayo. Imbadalo leyo kwakuyimali kanye lamaplaza ayenikezwa abasindayo, abafelwakazi kanye lentandane ezatshiywa zingaselabazali. Kodwa imbadalo leyo kukhanya yatholwa kakhulu ngabeviyo lezandla ukwedlula abezipra. Lokhu kufakwazwa ngumnumzana Isaac Mabuka, omunye wabalwa impi yenkululeko ekuviyo lezipra.
Into esifanele siqakathekise ukuthi sifake abantu bonke abalweli ilizwe phambili, hatshi amabandla ayiwo abusayo kumbe alwele afuna ukubusa, irregardless ukuthi uvela kuyiphi inhlanganiso. Uhulumende uright ukuthi ayenze imihlangano yokuthi kuqakatheke ukuthi abantu balweli ilizwe, kodwa okungani kuba kubi ukuthi nxa sufika endaweni lezo ufica sekungani kuthiwa umhlangano wenhlanganiso yobusayo kuphela, sekucina usinda abanye abantu abavela kwamanye amabandla.
Umnumzana Moses Mzila olilunga lezipra njalo engumongameli we-ANSA uthi uZulu kumele akwazi ukuthi inzondo yavela ngaphi kanye lokubandlululwa.
Kuqakathekile ukuthi uZulu akwazi ukuthi umbutho wezipra yiwo owalwa wehlula amakhiwa kwabangela ukuthi kuyiwe kula Cancer House Conference okwaqala. Okwesibili, uZulu umele ukuthi akwazi ukuthi ubuqhawe bezipra bona lobu yibo obangela inzondo evela kuzana uPF ukuthi kusukela ngo-1980 ukuthi amabutho ezipra kusamele achabalaliswe bephathisana lamakhiwa. Kunamhlanje nje thina sikhala ngabafowethu abangamaqhawe abaletha inkululeko kodwa ababulawa yizana uPF befele emajele kusukela kuLookout Masuku kusehla kusiya phansi kubo Rekenfile. Sibuhlungu ngendlela esaphathwa ngayo, ngendlela esiphathwa ngayo namhlanje ngokuhulumende wezana uPF ukuthi siyabandlulula singazathi ayisitha abantu abalwayo sethulisitha.
Umnumzana Marshall Ndlovu ongu-retired colonel uthi ilanga lamaqhawe litsho abantu abazinikelayo ubuqhawe kungakhethi hlangothi.
Ilanga lamaqhawe kalitsho ababhubhayo kuphela, kodwa litsho nabaphilayo abazinikelayo kule impi ukuze kubuye uzibuse weZimbabwe. Kungakhethi ubona uhlangothi luphi, kodwa into isuka ibembi kuthi kulalabo kuthiwa badeclare ubuhero. Iqhawe liyananzelelwa ngoba vele ubenzile ngalokhu azinikela kukho. Kodwa ke nxa sokufika isikhathi sokusithi hatshi sokuthiwa sebedeclare, ngenye indlela yokwenza ukuthi kube khona ubandlululo bese kusithi laba abangavumelani ngomcabango lapho ebandla elibusayo bese kuthiwa kasomaqhawe, lanxa imisebenzi yabo ibafaka kulolo phawu yikho ububi bakhona.
Umnumzana John Maluzu uthi abantu sebehlanganisa ilanga lamaqhawe balenze elabo.
Ikuthi abantu basuka sebedaluta ibala lokuthi Heroes Day basebelenza isibaye personal belonging.
Osakhulayo umnumzana Lamek Ndiweni uthi uyise wayelilunga leZipra kodwa lamanje imali abayitholi nxa beyilandela emahofisini batshelwa ukuthi iyabhadalwa kodwa abayitholi.
Ubaba wayelilunga leZipra elipheleleyo njalo amaphepha khona silawo alapha yitrainer esekho imabarracks eZambia. Isimanga ukuthi wahamba walungisa amaphepha akhe kodwa lokho kusilindelela lamhlanje waze wabhubha silokhu singatholi leyo lenzuzo okufanele iphume ilandena.
Umphathintambo wesabelo sakobulawayo uthi akulaqhawe elibandlululwayo kodwa abantu yibo nje asebekhohliwe ukuthi amaqhawe amaningi awazange akholisa impilo zabo.
Abaningi sebekhohliwe ukuthi laba bantu balwile bakhulula abakholisi khonokho okukholiswa ngabanye abantu, but abantu sebekhohliwe to an extent ukuthi abanye abantu uzabe sithi lathi sifuna ukuba le yethu impi. Sifuna ukuthi sipheke abantu ukuthi bantu hloniphani, nampa abantu abasenzela umsebenzi omuhle siyababonga.
Ukukhunjulwa kwamaqhawe kanye lokuhlonitshwa kwawo kuyindaba elokhe ile nkulumo ikakhulu mayelana lenhlawulo abayitholayo. Abanye abalwa impi yenkululeko bathola inhlawulo enkulu ukwedlula abanye, kuthi abanye abafelwakazi lentandane lokhe besele egcikeni kungela obanakekelayo. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Yebo, manje-ke sesikhangele ngokwenzakala kwele Melika. Amagqwetha amele izabelo ezilithumi kwele Melika athi azabambisana indlela yokuvimba urhulumente kamongameli Donald Trump oseguqule umthetho wokondla inyamazana lezinanakazana zasendle obizwa ngokuthi Endangered Species Act. Uhulumende kaTrump uthi useguqule ezinye iziqondiso zomthetho lo ovimba ukubulawa kwezinye inyamazana lenyoni lokuganyulwa kwezinye izihlahla. Uhulumende kaTrump uthi ekuguquleni umthetho lo bazavikela okunye kwalokhu obekungaphansi komthetho lo, noma nje okunye kwakho kulakho kufinyelelwa nguZulu. Abakhangele ezemvelo bathi okwenziwa nguTrump labanye bakhe yikuzama ukusebenza labantu abagamula izihlahla zokwenza izindlu lokunye okunjengokucongolozela amafutha ezimota lamanye atshiyeneyo. Umthetho lo uvikela ukubulawa kwenyoni eziningi ezigoqela ingqungqulu lokunye okukhanya sokuphela ngokuya kwesikhathi kwele Melika. Okwamanje-ke sesingena kwezomculo lamhla-ke siloThemba Maseko ocula ezokholo lwesiKristu.
Wamba mbu Jesu ye nge lalikala Besi anaye ye Golgotha Wamba mbu Jesu ye nge lalikala Besi anaye ye Golgotha
Salibona nilonke, linjani Ikama lami nguthemba maseko lokuzalwa Ngizalwa endaweni yase Plumtree esigabeni sasempandeni esigodini sasemkhayeni ngizalwa ngukhothi Maseko noqonda phindlovu ngikhulela kwena le ndawo yasemkhayeni
maye ngosizi bomamumbalia bomamusumuse ngatamaza bulale maye ngosizi bomamumbalia bomamusumuse ngatamaza bulale baba nyama ilizwe donke amatwala akwengezeka
igama legroup kumthombo wegazi enesihloko esithi ziyamazumalusi ngiqale ukungena kulo music industry ngo-2018 kube nzima kancane endleleni ebengihamba kuyo kodwa-ke amandla kankulunkulu namandla kajehova kufikile isikhathi sokuthi i-albhamu liphume noma liphume sekulate ekuqaleni kuka-2019 kodwa-ke ngilibiza ngokuthi ngelika-2018 vele albhamu yonaleli kanti-ke ibhekelele ukuthi ekupheleni komnyaka onalo u-2019 ngisapheka elinye CD elitsha njalo ngumthombo wegazi enesihloko esithi ilwa nesitha sami
yengelalicala bese yanaye yeGolgotha bamba mbu Jesu yengelalicala bese yanaye yeGolgotha baba nyama ilizwe donke amatwala akwengezeka Ngosizi bomamumbalia bomamusumuse ngatamaza bulale maye ngosizi bomamumbalia bomamusumuse ngatamaza
bulale nyabonga ngidumisa futhi uNkulunkulu ukuthi anginikeze amandla ngingapheli umoya ngingapheli amandla futhi ngiqhubeke ngayo le ngoma ngisiyaphambili ingoma elinazo leli album lengoma eziyi-14 eligoqela ingoma ezifana nezazingamachuma nethoba eligoqela ingoma ezamazumalusi eligoqela ingoma ezithi bamba mbu Jesu ngenacala
kwaze kwaba nyama ilizwe lonke amatwala akwengezela ilama lona lakipala inyama nayo yaphenduka ikazi
wayesentabeni ethi kubafundi esengihamba salanishumayela ile ngoma ezinjalo nje zonke ziyi-12 ziyi-14 ngokuphelela kwazo kutho ukuthi ngiyambonga uNkulunkulu futhi laphana uma ngikhumbula indlela engikhule ngayo le ndlela engiphile ngayo uma ngidlala le ngoma ethi bambamba uJesu ngenacala esiyana yeGolgotha ngikhumbula indlela engikhule ngayo nendlela engiphile ngayo kube nzima kakhulu endleleni yokuphila engisafisa ukuthi uNkulunkulu anginikeze amandla abazali bami besaphila ngikwazi ukubadlisa ngikwazi ukuba isibonelo esihle kubo
yabona lathi lapha siyayidla sibili okumangalisayo sibona ukuthi abantu bathini kufacebook lapha ke siyabona ke kulo mnumzana uBranch Mile Khumalo ukuthi uvuka njani baba Dube ukuthi ze ndigolitela ukuthi baba Dube siphile i-9 bafowethu Jason Maphosa uthi Mthombo Sithembayo imlo khona khonapha mfowethu kuzobuya ke uJamela uyaphinda futhi uyabhala khonapha uSikhandazi uthi Bulawayo kayihlale phela phansi ngoba MDCA lezano PF kuyahambelana nje lokhu kutshengisela ngokunye lokhu likhuluma ngakho sikhuphe uzomlalazi uthi ngikhona ngona festikini uthandi lishaya umusic kancane izwele ye ye singazi ukuthi uzwe njani ke umculo lowo singakehlukani nothi sikhangele bezigokela lamhlanje ibandla le-MDC lithi lizatshengisela ngolwesihlanu noba ke kulabantu abalethuselayo lami ngokho lapha sengilivalelisa yibo Mthombo Sithembayo ngisithi babhayi zimbabwe muhle.